Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo, osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo udanisayo ikuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba misigande loku akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba yingawo iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile, kodwa siculwa ngabantu ngoba ukunje kathesi soku-affect izinto eziningi. Umpupu wonke uqhwelile, ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuse kwa-affecta izinto eziningi. Lomthova la usukhwelile, into zinzima sibili. Angaziwayo elizwe linjanile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sesithwele nzima amazimbabweni, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphonga utrigger ini. Ngiyakwazi baba, idlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa yindlala. Bathi ngesilungu yena an angry man is an angry man. Angibaleli sithina abesilungu lapha ngoba uyakusuzondile, usulambile, ususirisha kuthini, usuyenza konke okungayizakalayo vele ungaphandle komthetho. Ngoba lapha sekuthengisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ikuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizitolo lapha kunzima mntayoka baba, ngoba kwesinye isikhathi zikhwela zizikhuphuka nsuku zonke. Namuhla ungathenga ulutho sekukhona ukuthi nga-20 miles, so kumele ukuthi uthenge into zonke ozifunayo ngoba ungayigcina sasivuke ngasathengi lutho, sithenga okulutshwane. Mina ngibonanga uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abaku-diaspora, yibo abalo besponsa abantu ngapha, abantu bengaboni ubuhlungu. Kodwa nxa ungela muntu oku-diaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje sengikhuluma isiwe likhuphukile izolo, ikhwelile izolo, so which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga ilizwe ikhanya isehlula.
Umphathintambo wasithembisa efika uthi ube lamaqhinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani uwehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asikakubona ukuthi uzamane kule Transitional Stabilization Program, kodwa ayikasiniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika, bese beligcina.
Uhlupho lwama-rate, abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound, ba uyabe lokhu elibambile engafuna ukuthi intengele ukuthi irethiwe. Ekhohlwe ukuthi lokhu irethinga bengamnika lokhu esingamabhondi, lokhu esiku-200, lokhu esikubani, but ibona amashopu iprize abo babe lokhu bemultiplya ngeliusa yona leyana nxa sithi ibiyi-1 US uyabe lokhu ethenga nge-1 US, yena kapho bona bakulanzeleli khonokho. Yikho bona ama-prize ikhuphuka nsuku zonke ngoba irethinga wale prize yatshintsha. Kakhulu laba abangathunyezelwayo abahola khonapha ibhondi ngoba iyazi ngatshintshi iphe yakho ilokhu ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alitshumi lasithupha, i-$16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.